Limbono iphume ngemva kokuba uhulumende ethethe isidumbu sikaMuye sayagcinwa enkambeni ye-One Commando Barracks, okungumkhuba owandise ukwenziwa lapho kubhubhe iqhawe lesizwe lokwabakubutho abalezikhundla eziphezulu. Echaza isizathu sokwenza kanje kuMuli yakoTswankirayi abangane lezihlobo abasesililweni sikaTswankirayi eHighlands ngesonto, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakubone kufanele ukuthi uTswankirayi anikeze inhlonipho efaneleyo ngoba wayeyinhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano. UMnangagwa uthembise njalo iMuli yakoTswankirayi ukuba uhulumende uzaphathisa kukho konke okudingakalayo okubalisa indleko yesibhedlela ngemva kokuba abeMuli bebike ukuba kulesikwelede sezigidi ezimbili zamarandi. Kodwa abalandeli bebandla le-MDCT bathi abayisiziwula njalo bayayibona imizamo kahulumende we-ZANU-PF ukusebenzisa imfa kaTswankirayi ukuzenza abalozwelo lobuntu, kanti kukhona abakuchathaneleyo ikakhulu khathesi phambilini kokhetho. Omunye walabo kunguThabangani Wondoma wasePlumtree obeseHarare uzakhalela abakoTswankirayi osola ukwenza kukahulumende.
Kulahlekilwe njengelizwe sifunda izinto eziningi kuba uTswankirayi umuntu wayelothando ngabantu, wayengathangali isigaba nesigaba, umuntu wayekhangela ukuthi abantu bonke bahlezi kanjani. Yikho kathi siyisifiso sakhe, yikho kathi sicabanga ukuthi njengohulumende kaMnangagwa kulezinto eziningi ezimele ezashiya zishiwo ngubaba uTswankirayi futhi ngaba bazilungisisa. Esinye sendaba yakhona indaba ye-devolution yokuthi uzulu kandaba kukhwanisa ukuzibusa bezwanana laye beseduzane bengabi khatshana. Yiso kathi isifiso somufi, yikho esikukhangelayo njengozulu kandaba weZimbabwe ukuthi ngabe bamnikeze la ithuba lokuthi ngabe useZimbabwe, ngabe bekhuma about amaqhawe elizwe leZimbabwe, ngabe laye bamnike ithuba lokuthi laye ebese-Eurostaker. Yiso kathi isifiso somuntu lo muntu obuye lapha osuke kwe-plant lowobulawayo, yikho into kathi beyikhangelela njengozulu kandaba.
UWondoma ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende athi esengohlonipha uTswankirayi ngoba engasekho.
Abazange beyisihlonipho kuye ubaba uTswankirayi ukuthi umuntu onjani, bathi bamnikezani ukuthi abantu labo bebe lokukholwa ukuthi sebetshintshile ekwenzeni kwabo kuqala. Siyakwazi ukuthi ubaba uTswankirayi umuntu owatshaywayo wahlukumezwa uhulumende kaMugabe. Yinto esifisayo ukuthi thina sesifuna ukucitsha khonokuthi abantu bashaywa, abantu kababe ngabantu abazihlukumelayo, abantu bebonisane ukuthi bengathatha ilizwe labo belihambisakanga kuphi. Yiso kathi isifiso somufi. So manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga labantwana bakhe yinto ebuhlungu kabi kwabantwana be-MDC.
USolomon Ngwenya waseNkayi ngomunye wabekade besemzini kaTswankirayi e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba nguve umuntu obelandela indizwi zeZimbabwe. Ubaba uTswankirayi ubengekho youth ebuyeni emabuthweni, kodwa isimanga all of a sudden usefile. Usesiba liqhawe ngoba usefile. Kuyama kumangalisile kunyethu sine lami nje labantu ethi ngikhuluma labo akubaphathanga ukuthi kukhona ubaba uTswankirayi kazange bele history ukuthi yangeniswa emabuthweni, kodwa ngoba sefile sekeniswa emabuthweni. So let's take it sisikhathazile njengozulu weZimbabwe.
Umqondiso manyano wokuhluzisisa isisekelo sombuso owe-hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mupambi uthi abakukhangeleleyo njengenhlanganiso ezivela ilungelo loluntu ngikubona uhulumende efeza izifiso zikaTswankirayi ayehlezi ezikhankasela sikhathi sonke ehlukunyezwa nguhulumende munye owake wambhaxabula waze wavukela esibhedlela.
Nangokwethu njenge-civil society siyakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi si-recognize uma wahanjwa ngubaba uTswankirayi esivulela indlela e-democracy. Siyakunanzelela njalo ukuthi ngayena kasukumanga ngendlela asukume ngayo from 2000 way back then nga namhlanje asikwanisa ukukhuluma ngendlela yonaleyo. So sizanile silokukhala kakhulu. ukuthi sibe sizohlangana nabanye ngendlela kuprogram
umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezifundi kumazwe akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern Africa Students Union SASU umnumzana Aliste Funye utshelela umsakazi wokuba yikhona bezobona ukuba kuzolandelwa na lokhu kwakukhalelwa nguTsvangirai.
The sacrifice ayenzayo elwela idemokhrasi eZimbabwe. Ubaba uTsvangirai singakhalela ekusebenzeni kwakhe ngomuntu obehlonipha abesifazane, ngomuntu obehlonipha amayuthi. So siyalandelela ukuthi ngomuntu owayeyunayitha abantu, ehlanganisa abantu. Wayengela ukuthi uvela ngaphi, uluhlobo luphi, ukhuluma luphi ulimi. So ukubuya kwami lapha ngiinspaywe yivision ayeyiqali.
Umzimba kaTsvangirai uzobekwa ngolwesibili ekhaya lakhe okuthiwa kuko Humanikwa eBuyera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.